obona ngokugqoqo wabenhlelo ku-ZCTU uMnumzana Michael Katukutuku utshelele umsakazi ukuthi bathukuthele ngokuqonga amahlayana kwentengo yokudla kanye lezinye izinto ezijiyeneyo ezitolo.
From our view, is on a free-for, but it does not surprise us.
Lokho okwenzakalayo kungasimangalisi thina njenge-ZCTU ngoba siyazi ukuba inkokheli kahulumende ekhona abayibo osomabhizinisi njalo onjongo kuyokwenza inzuzo sikhathi sonke. Nxa intengo yempahla iqansa njengalokhu esesikubona kathesi, akuwahluphi lokho ngoba kusitsho inzuzo enkulu kibo emabhanga.
Uhulumende wehlise intengo yamafutha ezimota ngeviki edlileyo esithi lokhu kuzabangela ukuthi intengo yezinto ezitolo layo yehle, kodwa kwathukuthi ukuthi akuyenzakali lokhu.
We are intending to do a synthesization in the CBD of Harare.
Kufuna ukuba inhlelo zokufundisa uZulu nalo mkhankaso esigodlweni eHarare. Lo mkhankaso siwusungule njalo emizini ebaliswe eMbare, Highfields, Budiriro, Glenview, Mavuku, Tafara, Lewan Park City. Thina okwenziwe nguhulumende ukwehlisa intengo yamafutha ezimota kungazange kusize ekuthini yehle intengo yenye impahla.
Omunye wabaphatheke emkhosini ngokusungula umkhankaso wokwehliswa kwentengo lo ngumgcinisihlalo wabasakhulayo kunhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, uMnumzana Pride Mkhono.
Sifunde ayo intengo zonke zehle, intengo zonke zehle zihle khona manje ngoba siyakwazi ukuthi ziphezulu ngenxa yokuthi umkhono wethu awumanga kahle.
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Coalition on Debt and Development, uNkosazana Janet Jowu, laye ngomunye wabantu abaphatheke ekusungulweni komkhankaso we-hashtag Prices Must Fall.
Thina sibona vele intengo isiphele kakhulu okokuthi abantu abayanga abangama-members awe-Zim Code basayenelisi ukuthi athenge ukudla, futhi ukuthi ilungelo labo elokuthi babe lokudla, babe nezinto zonke eziqakathekileyo empilweni muntu ngabasalikholisi selithethwe ngama-business.
Abe-ZCTU bathi lumkhankaso uzaqhubeka intengo yezinto ezimqoka empilweni kaZulu ize yehliswe. Yimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumezi isigama.